Siyabonga Jongalo Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 17 kuMbimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngibone ngana kulanto embi ngokwenziweyo ngokuxotshwa kwabantu laba ngoba ukungalaleli ungabona ubaba wakho ukuthi uyenza so wena uthi usiyazakhela umuzi wakho ukuthi ukuthi uzithembile ukuthi usungazimela wedwa singeke sithi iphathi baxotshile bazixotshe bodwa.
Ukuxotshwa amalunga angamachumi amabili lanye edalela ephalamende lawe Senate amane awe Senate lalichumi lasikhombisa awe House of Assembly ahlubuka ku MDCT abumba MDC Renewal Team.
Sivukile nje namhlanje seni sathole ukuthi EDH akuvulwanga kwaba yikho ukuba kwazi lethu ukuthi sokuthi bale strike lapha esikolo nenxa sithi siyahamba sibone sokulama notices etshela abantu abesikolo ukuthi kumele basike esikolo by 3 p.m. namuhla.
Ikolishi le-University of Zimbabwe livaliwe lamuhla. Abafundi batshelwa ukuthi baye emakhaya bephenduke mhla ka-24 ngeviki ezayo. Kulandela ukuxokozela okube khona kuleli kolishi abafundi betshengisela phezu kokukhalala umsebenzi kwababalisi babo. Ugatsha lwendaba zasekhaya lwe-South Africa luthi luzaqhubeka phambili ngesinqumo salo sokubuyisela eZimbabwe bonke abalezicelo zokuthola amaphemithi awe-ZSP ezingemukelwanga.
Bangaphezu kwe-inkulungwane ezimbili namakhulu amathathu abantu izicelo zabo ezingamukelwanga ngenxa yokuthi amaphoyisa athe kunamacala abawenza noma abanye bebengakwazi ukusilethela ubufakazi bokuthi bayasebenza noma banamabhizinisi eNingizimu ne-Afrika.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sokuxotshwe amalunga angamachumi amabili lanye edalela ephalamende lale Senate. Amane ngawe Senate ukuthi alichumi lasikhombisa engawe House of Assembly akhethwa phansi kwebandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai akhetha ukuphuma kilo ayibumba ele MDC Renewal Team. Intathe izindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuza ngemva kokuba abe-MDCT bebhalele idale linye ukulazisa phezu kokuba kumele baxotshwe ngoba sebengasimalunga abo ngemva kokubumba ibandla. Esethula umbiko wakhe wokubaxotsha, umlawuli wedale umnumzana Andrew Mtenda uveze ukuba uthethe leli nyathelo ngemva kwesicelo senkokheli ye-MDCT. Wengeza uMtenda ethi amalunga la akazange aphikise okusemthethweni impumela yokwenzakala emhlanganweni omkhulu weCongress webandla le-MDCT. Omunye wabaxotshiweyo njalo wakhethwa ngendlela ye-proportional representation ukuba ngusenator unkosikazi Sekai Holland uchaza ngokuxotshwa kwakhe.
Ngithi mina up and down your politics may. So ngithi mina kuwe konokhu yikho kwenzakalayo in politics isikhathi sonke.
Unkosikazi noMathemba Ndlovu ongene njalo nge-proportional representation yabomama emela isigaba seMathebeleland South uthi bekuvele kusobala ukuthi bazaxotshwa laba bantu.
Ngibone ngana kulanto embi ngokwenziweyo ngokuxotshwa kwabantu laba ngoba ukungalaleli ungabona ubaba wakho ukuthi uyenza so wena uthi usiyazakhela umuzi wakho ukuthi ukuthi uzithembile ukuthi usungazimela wedwa singeke sithi iphathi baxotshile bazixotshe bodwa.
Uthi unkosikazi Ndlovu lalokho okubehleleyo abaxotshiweyo laba kungenxa yokwenza kwabo.
Azange bazihluphe, abanye sibili bebengabangani bethu sizamile lokuba advisor ukuthi madoda buyani lezocela uxolo loba kungaveli ngaphakathi selisenzela loba kuprotector nje emsebenzini buyani licele uxolo liphenduke bakhanya besala kutsho ukuthi lokho kubaweleyo bebevele bezimisele kukho. Abalandaba lozulu wabakhethayo bakhangele lokho esingakuthi ngama-self interest akade sebekufuna bona bakhohlwa ngabantu abasemuva ababakhethayo.
Umlawuli wedale uMdenda wengezethi ngaye inhlangothi zonke zikahulumende ziwulandela umthetho ukuqhuba imisebenzi njengokwenziwa lidale lephalamende ngabe into ziqhutshwa ngokufaneleyo. Lokhu kusitsho ukuba sekuzamele kuyiwe kukhetho lwama-by-elections ezigabeni lapho abaxotshiweyo bakhethwa nguZulu. Abaxotshiweyo bagoqela omnumzana Thendai Biti obemela iHarare East, Willis Madzimure Kambuzuma, Samuel Sipepa Nkomo obemela iLobhengula, Paul Mazore obemela iGlenview, Gordon Moyo emela iMakokoba, Arnold Tsunga obemela iChikanga Dangamvura, Solomon Madzore obemela idzibara sekwa onkosikazi Lucia Matibenga kuwadzana East, Roseline Nkomo Cholocho North, kanye lomnumzana Settlement Chikwinya Mbizo. Kuti abangena ngeproportional representation abaxotshiweyo babalisa onkosikazi Evelyn Masaiti, Judith Majavaje kanye lonkosikazi Gladys Mate. Kuti edale lesenethi kuxotshwe ababalisa onkosikazi Sekai Holland obemela iChijanje, Rorana Mchiwa obemela iChikomo, umnumzana wachisibanda obemela iMatabelele North kanye lomnumzana Patrick Chitaka obemela iManicaland. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumavis Gama.
Ukusenjalo ibandla leMDCT Renewal lithi liza kusalolu daba emthethwandaba ngoba lisithi ukuxotshwa kwamalunga ala akukho emthethweni ngoba usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mtenda wake wapha isinqumo sokuba lolu daba luthethwa ngumthethwandaba hatshi idale. UChris Kandi weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo webandla leMDC Renewal umnumzana Sam Siphephankomo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuliqiniso Chris ukubana ama-members angu-21 awe-parliament abaku-MDCT, commonly known as Renewal, uSpeaker u-declare ama-seats ethu vacant on the basis yokuthi abakatswangirayi babhale incwadi yokuthi we are no longer members zabo as a party yabo. So uSpeaker ulandele khonoko.
Manje lizathatha nyathelo bani?
Quite obviously, siya believe ukubana uSpeaker into ayenzileyo kayisiyo. Speaker akwenzileyo sibona ngani kalandelanga umthetho kodwa ulandele ipolitics. And ngenxa ngaleyo ndlela vele iviki lalingakapheli izincwadi zethu ziyabe sezifikile e-High Court laku-Constitutional Court ukukhuluma ukubana hayi lokhu akwenzileyo is unconstitutional.
Asithi kwehlule khona lokhu kungaba lokhetho lizahambisa njani?
Kathesi ngifuna ukuthi asiqale sicrosse ibridge lesiyihambayo. I-Constitutional Court ingavuma ukuba na-agent application kutsho ukuthi izazwiwa masinyane and isibona ngani a-determination will be done. Nxa i-determination yakhona ingenza then thina sesizahlangana lathi njenge-MDC sibone ukuthi singenzani.
Manje pho njengoba umthetho na usithi nxa usunga so lunga lebandla kumele uxotshwe, lina limi ngaliphi emthethwandaba la?
No, anti thina besingama-members e-parliament. And njengama-members e-parliament, sithi thina uSpeaker usixothe ngendlela engayisiyo. Njalo, nje usixothe ngendlela engayisiyo, kufanele i-decision yakhe ibe nullified. Njalo sizaya ku-Constitutional Court ukuzoclaima ama-rights ethu. Uthi Constitutional Court declare ukuthi siviolethiwe yini kumbe hayi, ngoba kuza producewa phela i-evidence as to how did we become ukuthi sixotshwe ngaba ilabana. Umuntu uyaxotshwa yini kungala due process.
Lo umnumzana Sam Siphephankomo umgcini sihlalo webandla leMDC Renewal Team obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikolichi le-University of Zimbabwe livaliwe lamuhla. Abafundi batshelwa ukuthi baye emakhaya baphenduke mhlaka 24 ngeviki ezayo. Kulandela ukuxokozela okubekhona kuleli kolichi abafundi betshengisela phezu kokukhalala umsebenzi kwababalisi babo. Bebekhala njalo ngodaba lokuthi abadlanga ngoba abaphekayo labo bebambane lababalisi ekukhalaleni umsebenzi. Ababalisi be-UZ labamanye amakolichi kahulumende agoqela ele National State University of Science and Technology, LNUST, le Midland State University baphakathi kokukhalala umsebenzi phezu kweholo labo abangakalibhadalwa nguhulumende. Okucunule abafundi be-University of Zimbabwe ukuthi batshelwe ngesiphangiphangi ukuthi basuke ezindlini zaleli kolishi baphindele emakhaya. Abanye babafundi laba bathi abalandawo zokuhlala eHarare njalo abalayo imali yokuthi baye emakhaya abo. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lomnye wabafundi be-University of Zimbabwe, unkosazana Hlengiwe Mthethwa, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuvukile nje namhlanje senisa thole ukuthi FDH akuvulwanga ngoba yikho ukuba kwazi lethi ukuthi sokuthi bale strike lapha esikolo nenxa sithi siyahamba sibone sokulama notices etshela abantu abesikolo ukuthi kumele basuke esikolo by 3 PM namuhla. So kube lesiphithiphithi sibili ukuthi abantu bezama ukubona ukuthi bayengaphi because abanye bavela kathana bahlale eHarare. So bese bezama ukuthi badinga izimali zokuya emakhaya, badinga i-transport, abanye sebedinga izindlu zokuthi bahlale until then. So kunzima sibili ebantwaneni basikolo ukuthi bazame ukumanage i-situation yangikhona ngalesi sikhathi.
Ukutshengisela elikwenzileyo njengabafundi bekuphezulu kokudla kuphela kumbe kukhona okunye okuhluphayo?
Abantwana besikolo bona be obviously ukudla kube ngokuqala but khona ukuthi izifundo sezilisiwe abantu abasatholi ithuba lokubana bafunde baqhubeke phambili ngezifundo zabo. Abanye njalo bebesithi bazela even ama-teachers angikhona ukuthi lawo kasatholanga ama-salaries abo njengoba kuyikho ukwenza ukuthi bangabuya esikolo even le staff abasebenzi base-dining hall. So abanye bebedemonstrathela khonokho ukuthi akusela kudla but besokuhlangana nje leendaba eziningi ezenzakalayo khonapha esikolo.
Izinga lemfundo elitholayo umthethwa ungathini ngalo liyasuthiseka na njengabafundi?
Hayi, njengabafundi siyasuthiseka. Abantu abasifundisayo bayayazi ukuthi into abayenzayo, izifundo esizenzayo ziyasiphathisa njengabafundi ekuthini sithole ama-degrees ethu lakho konke lokho. Osokuhlupha nje khonokho ukuthi abasifundisayo kabasabuye esikolo ngoba nabo balezikhalazo asebehlangana lazo ekuthini basifundise. But ngaphandle kwakho lokhu, hhayi imfundo akulo esingakhona nangakho.
Lo nkosazana Hlengwe Mthethwa ofunda ekolitshini le-University of Zimbabwe wexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Ku-Studio 7 Live Talk lamuhla kuhlelo lwabatsha The Connection sikhangela udaba lodlakela oluqhamuke ekolitshini le-University of Zimbabwe okuze kwabangela ukuvalwa kwalo izifundi zixotshwa ezindlini. Tumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Igqwetha elamela owesilisa welePakistan owancedisa amapholisa ensitha akwelemelika awe-CIA ukubamba umkhokheli wamalwecatsha besimoslem abedlulisa amalawulo u-Osama Bin Laden ubikwa edutshulwe wabulawa lamhlanje edolobheni lePeshawar ezihambela evela emsebenzini esiya emzini wakhe. Abamdubuleleyo kabazange babikwa bebalekile. Uzulu wase-Israel ubevota lamhlanje kukhetho lapho inhloko kahulumende kulelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu encintisa ukuthi abuse okwehlandla lesine. Osokuphumile manje kuveza ukuthi ibandla le-Zionist Union elika-Isaac Herzog likhokhela ekutholeni izikhundla zedale lephalamende ezilikhulu lamachumi amabili 120 kulelika Netanyahu ele-UDIM. Abacubunguli bakwale South Korea bethesayele North Korea umlando wokuhlasela inhlelo zabo zebulenjini eze-internet zisithi zesitishi zamandla e-nuclear eze-South Korea Hydro and Nuclear Power okuphazamise ukusebenza kwemitshina yamakhompyutha ngompalakazi nyakenye ngabayibiza ngokuthi yi-hacking. Iningi labantu lithi lokhu lisehluleka ukuziphilisa ngoba amankampani elokhu eqhubeka evalwa njalo abantu belahlekelwa imisebenzi ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka usiwa. Lokhu kwenzakala iningi eliphila ngokulima lisithi izilimo sezichile emasimini ngokuswelakala kwezulu kukanti ugatsha olubona ngeziphathelane lomomo womkhathi olwe-meteorological services elizweni lusithi akulampawu ezitshengisa ukuthi kulezulu eleneleyo elizayo. Ukuhlaziya isiphathelane lomnotho welizwe sixoxele unkosikazi Rita Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Weshme Ncube endaweni lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU kanye leyebulawa Progressive Residents Association. Umnumzana Sibindi nguye osungula lingxoxo.
Sikhuluma kanje kathesi amakhampani amaningi aqhubeka evala kulamanye avale annual shutdown leyana la December sikhuluma kanje lakhathi sabakavula ukuthi abantu abazavula nabakwazi futhi lawana la amalutshwana asebenzayo avulileyo kodwa sayaqhuma abantu bakhona ngananzela bahola izimali iyangiyacela umuntu engahola abantu ba-oyo imali ezisabekayo sesingakutshe ukuthi umnotho wezelizwe sibili uqhubeka usuba muzi and abantu kuyabahlukuluza kakhulu impilo zabantu zisenzima
aseketi kwakusinde entweni ayikhulumileyo umumo we-ekhonomi yelizwe kawumanga kahle lapha ezimbabwe nokuthi abantu baphila njani ukuthi nje intando kankulunkulu akunamsebenzi akunanto ekhona kunje kube sikhanyelele nezulu ukuthi engenye lingani abantu bakuthola ukudla kukhanya laphezulu izulu kalikho so kuwona lunyaka angikwazi ukuthi nabantu bazaphila njani njengabomama khona kuphambili ngoba wonke umama usethengisa amatamatisi akusela munye umuntu ongathengi itamatisi lomunye ukwenzela ukuthi umntali athole ukudla kodwa ngikhuluma kunje umuntu wazi ukuthengisela into yedukela sithandekile vele kayiti kabhadali ngoba idela lakhona vele kalikho umumo vele kawumanga kahle ezimbabwe
yikho elikubonayo yini mnumzana Sibindi njalo babuya yini abantu bezodinga uncedo enhlanganisweni into yeZCTU le Residents Association njalo libanceda ngani
well okuyiqiniseke ukuthi siyananzela ukuthi ngiqale ngikhangela ihlangothi leZCTU kulabantu abaningi ababuya bedinga uncedo lokubana bayasebenza bengaholiswa so kungananzelela khathesi le makhosi lapha kulama disputes amaningi ama pending cases amanye njalo ama-cases esiwananzelelayo kungayilaba abantu futhi abathele kanzima apha ku-residence site abehlule kubhadala sebe nempaza beziyathathwa zingabe ziyathathwa yi-city council zingabe ziyathathwa yi-zesa zingabe ziyathathwa njalo yilaba bo-hotel one so abantu babuya kithi bedinga uncedo sesibancedisa ukuthi engxenye sizama ukuba zincedisa sebahlanganisa la maloya ukuthi at least impalazo zingathengiswa so-ke ungananzelela insuku ngensuku abantu inumbers ziyaqhubeka siyaphambili abafuna ukuncediswa lokhu kukhomba sobala ukuthi izinto azimanga kuhle elizwe
bona ingani kuyini okungenziwa ukuthi umuma obe ngcono unkosikazi Ndlovu
ukuthi ilizwe kutshintshwe imithetho eyiyo eyenzakala ungakhalanga phansi kuthiwa izimo ashetho nale ekhona ngomlumo kodwa ingancedi lutho ukhangele ukuthi indlela ilizwe elilima ngayo kakufanani nendlela eyayikhona kudala amapulazi wona naye abethathwa ngabantu abangalimiyo iy'nsimbi zona njalo zokuthelezela kazikho aba bangathatha amapulazi bayo iy'nsimbi zona njalo bayazidiliza kugcine vele kungasela kudla lelizweni umumo welizwe ukuze utshintshe kumele kubuyele back ukuthi wengibhuti kuhlale phansi kubone ukuthi ilizwe lingalungiswa njani ngoba lokhu esikwenzayo in particular ungakhuluma ngento zokuvota zona ezabantu bavota umuntu ethiyitiespoon esesiyavota ekhoshi kusasa lakhe kumele kulungise umumo welizwe ukuthi ume kuhle abantu bafundise ukuthi ukuqatha kokuvota yikuthini njalo ilizwe kalimelanga libe lilizwe elizondana namanye amazwe alincedayo so kungahlalwa phansi kukhangele zonke zona lezi zinto zilungise ukuthi yebo uyakuqabana nomunye umuntu kodwa nxa elo ncedo akumelanga uzigade yena nxa unjani ubhikekile
leyo bekuyinxoxo phakathi kwankosikazi Richard Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU kanye leyebulawayo Progressive Residents Association sixoxe labo ecingweni bekobulawayo. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa luthi luzaqhubekela phambili ngesinqumo salo sokubuyisela eZimbabwe bonke abalezicelo zokuthola ama-permits ezingemukelwanga loba nje iningi lalabo bantu besithi bancitshwe ama-permits la ngezizathu ezingayisizo zeqiniso. Umphathintambo ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba uthi phakathi kwezicelo ezizinkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalombili lantathu, i-83,009, esezihluzwe lugatsha lwakhe kulaba zinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu, 2,396, asebencitshiwe amaphemithi ezsp. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba esejohannesburg kwele south africa.
Loba nje sekuvuke omkhulu umsindo ovela kuzalwane zezimbabwe esezincitshwe amaphemithi ezsp, umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele south africa umnumzana Malusi Gigaba uthi lezo zinqumo ngeke zisaguqulwa. Iningi lalabo abalezicelo zabo ezingemukelwanga batshela iStudio 7 ukuthi kabavumelani lezi zathu zokuncitshwa kwabo amaphemithi zokuthi kababuyisanga incwadi zabaqatshi njengoba besazimhlophe ukuthi bazibuyisa. loba kunjalo umnumzana Malusi Gigaba utshela intatha ezindaba eMidrand namhlanje ukuthi uhlelo lokupha izalwane zeZimbabwe amapermit ezSP lukhamba kahle kakhulu njalo bakhangelele ukuthi kusiyaphela uncwabakazi lonyaka wonke umuntu esephethe ipermit yakhe ngezandla kanti ke uthi kakula kubuyela emuva ngenyathelo lokuphindisela ekhaya labo abancitshwe amapermit la
bangaphezulu kweinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu abantu icelo zabo ezingamukelwanga ngenxa yokuthi amaphoyisa athe kunamacala abawenza noma abanye bebengakwazi ukusilethela ubufakazi bokuthi bayasebenza noma banamabhizinisi eningizimu neAfrika nabo sebetsheliwe ukuthi kuzomela ukuthi sibabuyisele emakhaya
emizamweni yokutshengisa bezindaba ukuthi lolu hlelo luhamba butsheleze umnumzana Gigaba aqhubela ezinye izalwane zeZimbabwe amaphemithi ezandleni umnumzana Patrick Moyo ngomunye wabaphiwe iphemithi yakhe ngumnumzana Gigaba
la maphemithi ayi-2 ama-stages awasincede kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi njengabantu abamekli age now imali makuthi uyithola esandleni ungakoregistered ayigcineki vele elihle uma layisha na usale futhi olamba kanti ke masula amaphepha ufake ebank uba nama plans okucabangela lengane zakho because now uyakwazi ukuthi useve
umnumzana Prince Sibanda yena uthi ikusasa lakhe selikhanya ngemva kokuthola ipermit yakhe
namhlanje ngijabule kakhulu ngeprocess yenzakele ifast than 2010 applied 31 December ngathola icall izolo ukuthi singizwe collect permit iyangisiza ngoba le bese expire ama bank accounts wami wonke abezo freeze but kwamanje ngibona ngathi siyo continue ngendlela into zakho lomsebenzi nizosebenza kuhle
umnumzana Gigaba ukudaze labo abangakathintani lenkampani ye VFS Global becela ilanga lokuyafaka izicelo zabo ukuthi benze lokho ngokuphangisa umusa ungakavalwa
abangakizi ukuzocela ukuthi banikezwe usuku lwama appointment siyabanxusa labo bantu ukuthi na kanjani bafake icelo kungakashayi umhla zingamashumi amathathu nanye kule esiphezukuyo kaMarch ngoba emva kwaloko sizobe sesilivala lolo hlelo ebeseke kudingeka ukuthi babuyiselwe emakhaya
kulabe eZimbabwe abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 208,967 abafaka izicelo zokuthola amaphemithi ezSP kukhangelelwe ukuthi nxa la amaphemithi ephelelwa isikhathi ngo-2017 abanini bawo baphindele ekhaya njengoba bengasoke baphiwe amanye ngimele Studio 7 eJohannesburg le South Africa nginguBenedict Nhlapo
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sihlaziya insuku zeviki ezihlonitshwa nguZulu okhulula amajogo yahlale phansi ngekhaya lemuli engayilima loba ukuhlakula. ULwesithathu luthathwa ngelanga njengelanga lokuzila endaweni eziningi kwele Mathebeleland lenkabazwe lapho abantu okungamelanga basebenze emasimini. Kwezinye indawo emaphandleni uZulu uzila ngolwesine kumbe olwesihlanu. Emadolobheni kusetshenzwa liphumelize liyetshona. Kwakuvele kusenziwani nxa kungasetshenziwa ngensuku lezi zokuzila. Ukuze sihlolisise udaba lolu ake sizwe ingcwethi kwezamasiko esintu uNkosazana Stars Thebe Mathe elomnumzana Thabani Khumalo bexoxa ngodaba lolu belo Gibbs Dube we Studio 7.
Angithi phela laphana bekusiya ngezigaba zilelanga lokuhlonipha. Ezinye izigaba bezihlonipho lwesithathu, ezinye zihlonipho lwesine. Kanye nje ngeviki liphe imhlonipho emasikweni. Izigaba ngezigaba bekuvunyelwana osobhuku ngamunye ngamunye kwazi ukuthi kulesi sigaba sama abantu ngolwesithathu kabayi emasimini. Otholakala esemasimini uye ulokuhlawuliswa lokukhuzwa okuqinileyo kuleso sigaba. Bekulandelwa kungelakuthi abanye bazathi thina siya esontweni. Bakithi nizangixolela Dube lo Khumalo. Wothi ke ngifake unyawo lwami kakhulu endabeni yokuthi abantu sebelezinkolo yikho bengasenza amasiko. Qiniso akulakuthi kulezinkolo sesixhwalile thina abantu asisalandele esakufundiswa ngabazali. Kanti ukuhlonipha usuku lwangolwesithathu ngaye emasimini. Kanti ukuyakhuleka, ukuyakubikela okhokho ukuthi kulalokhu, inkonzo lenkolo zikhona ngibuyela ekutheni mina eBhayibhelini lakho uNkulunkulu wathi kazanga chithu zogcwalisa obekuvele ukukhona uNkulunkulu uzokugcwalisa kathi othela sesikhoza sengasahlonipha amasiko ngubani
baba Khumalo nansi indaba manje kambe kunjalo
abantu abasaziyo njengalokhu ukhumbula kakuhle embhalweni ukuthi wasebenza izinsuku eziyisithupha usuku lwesikhombisa lugcine kulenze lube ngcwele abantu sebekhangela usuku lwesabatha langesonto kanti-ke lolu suku olwakithi noma olusezigabeni esilazo lwalusenziwa kuphela kuphume amadembu enjelele kumbe amahosana bahamba bayacela izulu nxa sebeqhenduka selinile abantu besenipho lezo nsuku ababandi ukufika ngazo labo bantu ake ngithi kwesesigaba fike ngolwesine kwesesigaba ngokukhatshana bafike ngolwesithathu ngokulandelana kutho ukuthi abantu labo bazafika bazahlonipha lolo suku okufike ngalo lawo mazulu kumbe okufike ngayo labo bantu so lalo usuku lokuhlonitshwa ngabantu bonke langaphandle kokuthi bale nkolo eyithini njengalokhu izulu limela wonke umuntu
siyabona ke Mathebe nxa kukuthi kwakuhlonitshwa ke ngamalanga athize asithathe ulwesithathu nxa kuhlonitshwa kwambana kwakusenziwani
kwakuthona nje umuntu esenza imisebenzi yakhe yangekhaya kwento egumeni abasindayo yesinda amathithi lapha imisebenzi yahlukene emasimini kwakuvele kuvaliwe ukuthi kungayiwa kanti futhi uyakunanzelela ukuthi ezileni lapha ayisikho kodwa kuphela amalanga ayizihela ngesikhathi sezulu duke wothi ngilifundise kwakuzilwa futhi izulu lingana asithi bekuke kwakhwama izulu bese kusithi ngemva kwesikhathana noma umbubusu usonakala libuye izulu elinenye line izulu leliyana ukuthi inkosi ibisisize ukukhala kwabantu line kusifa kwakungayiwe emasimini nxa bayephumaphuma yothi ngitheke ngiyelunguza ukuthi kwenzakaleni njani emasimini hayi khona ukuthi kuvuka umuntu esithi hoget a-a kwakuhlonitshwa abantu baphole bathambisa amazonga okubonga ukuthi inkosi isizile sesikhala ukucela kwethu sekungaqali ukuya emasimini ngemva kwezulu lesikhotho izulu elize ngemva kwesikhathi kungananazi kungasani zulu
khathesi manje Khumalo sokuyitaphuchiye phela nansi isizwe sesidilikile
sesidilikile sonke sisesililweni lapha siyafisa ukuthi ngabe siyabuyela emasukweni ukuze sibe isizwe esipheleleyo
lapha sizwe ingcwethi kwezamasiko esintu unkosazana Stars Thebe Mathe elomnumzana Thabani Khumalo bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 Wezemidlalo uJoseph Njanje intathela izindaba yethezemidlalo osethulela imidlalo edlalwe kwamanye amazwe ngempela viki edluleyo.
Sikhangela umdlalo wenguqu edlalwe kwamanye amazwe ngempela viki edluleyo. NgaseNgilandi iqembu leChelsea selikhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane ngemva kokwenelisa kwalo ukuthola umklomelo owodwa lapho lisiba ngutshikilobhanqa leSouthampton. Wathi lelo elihlezi kwindawo yesibili leManchester City ladliwa ngele Burnley nge-1 kanya. iChelsea ile miklomelo ngamachuma esithupha lane kuthi ele City ile miklomelo ngamachuma amahlanu lathoba munembili kundawo yesithathu kule qembu leArsenal ile miklomelo ngamachuma amahlanu lesikhombisa ikanti iqembu leManchester United likundawo yesine ile miklomelo ngamachuma amahlanu lesithupha elizweni leSpain iqembu leBarcelona lalele phezulu kwengalane ile miklomelo ngamachuma esithupha lanhlanu ngemva kokunqoba kwalo ele Elba nge-2 kanya kuthi ele Real Madrid likundawo yesibili ile miklomelo ngamachuma esithupha lane iqembu leValencia elihlezi kundawo yesithathu ile miklomelo ngamachuma amahlanu lesikhombisa kuthi ele Atletico Madrid likundawo yesine ile miklomelo ngamachuma amahlanu lesithupha sikhangela umdlalo kakhilikithi iqembu leZimbabwe liqede imidlalo yalo kumncintiswano wezwe zomhlaba linqobe kanye kuphela ngemva kokutshaywa lasemdlalweni walo ukugcina ngele India lapho elinqotshwe khona ngama-wickets ayisithupha phezu kwalokho leli qembu selilahlekelwe ngumdlali odlale kuhle kakhulu kulo mncintiswano uBrendan Taylor yena osekhethe ukuyadlala elizweni leNgilandi edlalela iqembu leNottinghamshire loba kunjalo omunye umdlali owayesewama laye ukudlalela iqembu lelizwe uGraham Cremer ubikwa ephakathi kwenkulumo lenhlanganiso yeZimbabwe Cricket ezokuba iphenduke eminye njalo imibiko ithi umqeqetshi uDave Watmore laye uphakathi kwenkulumo leZimbabwe Cricket ezokuba aqhubekele phambili eqeqetsha iqembu lelizwe
Siyabonga Joseph Njanje asenelisi ukuthi siqhubekeke ngodaba lwethu isikhathi savuma ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngisithandekile mhlanga.